Isimanga ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa. But uzafica ukuthi amapolisa athengele izimota ezinje zokuxotshanisa imchova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy. Beyekela ukuthi bathenge imoto ezintsha zinikwe amapolisa ehomicide baxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Labantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo yikupromota amasela bakhlukulize abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuzi zabo. Mbona ngani isikhathi siyafika khathesi kuzabaphelela konoko kwizinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele koBulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza ibhizinisi engathi i-cash business. Ngoba nxa usenza ibhizinisi eliyi-cash business, namasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi kubhizinisi kungena i-cash. Bayasebelandela-ke and ubunzima bangikhona esibutholayo ntungamili ukuthi silohulumende onganakiyo ukuthi-ke abone ukuthi kulobubi obungaka obenzakalayo. Ngakunika umzekeliso ukuthi uhulumende wethu esikhuluma ngayo kathesi ulakho ukuthi-ke nxa sokusiya kuma-election bathengele ama-candidate abo wonke ongu-210 izimota, bathengele ama-ofisa abo wonke izimota, bathengele ama-department wonke izimota. Uzafica ngikunika i-example yokuthi khonapha koBulawayo kulama constituencies angu-12 kanye le-youth league, le-women's league, le-administration babe belezimota ezifika phose 16. Kodwa uBulawayo wonke jikelele izimota zamapholisa ezimota ezizwayo ikazidlula 6. So kuyatshengisa-ke ukuthi uhulumende kanakile-ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu. Sikhuluma ngamapholisa kunjenje le holo labo liholo elingajabulisiyo. Kabasela mdladla wokusebenza amapholisa baxotshanisane lamasela. So ngokunye kwakhona osokuyingxaki-ke khonoko okuthwalise abantu nzima. Kunganani-ke abantu bayesaba futhi-ke ukuthi bahambise imali zabebhenki ngoba amabhenki kaso mabhenki ayesele interest kodwa kathesi imali esezidliwe emabhenki sezisesabeka. Bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa abantu bayabhenka zonke lezi imali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka-ke imali yakho eningi yonke ihamba. Sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi-ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi-ke indlela ekade isebenza ngamapholisa ngesikhathi-ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka. Amapholisa abephetheke ngendlela etshiyeneyo emsebenzini wayo.
Lungaqedwa njani lolu dubo?
Sibone ngani-ke osomabhizinisi abenelisayo ngabe uhulumende-ke uyabavumela bonke ukuthi-ke babe lama-licensed guns abehlala emsebenzini-ke bese bedinga-ke ama-trained security ukuthi-ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana okuthiwa ngama-cash business. Ama-cash business phela sikhuluma-ke ngamabhizinisi anjengama-fuel station, amabhizinisi anjengama-supermarket. Uyafica ukuthi-ke kule cash eningi kakhulu-ke evele ingena emabhizinisi nanjalo. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende akwenzeke kube lula ukuthi bathole-ke imibhobho yokuthi-ke ama-security labo abe lokuzivikela.